basibone ngasolinye okudingakala kuleli lizwe i-transparency le-accountability yezimali ezitholwa nguhulumende ikakhulu ngokwesibonelo nje singakhuluma ngeMarange Diamonds kuyini esakwenzayo sajabula sachaya ingungu sathi sesithola ama-diamonds lathi siyafanana labo Botswana labo South Africa kodwa ke we have nothing to show for those diamonds ezatholakala eMarange. Ngicabanga ukuthi ngabe amatshe lana abanjwa ngendlela eqondileyo sasizathola ama-millions kumbe phose ama-billions wenzela ukuthi ke senze inhlelo zethu ezazizasiphakamisa njengelizwe ikakhulu kwezamanzi kwezamagesi kwezemigwaqo lalapho ikakhulu esidinga ukuthi sithole i-capital injection eqakathekileyo. Sikhangelele golide, igolide lalo kanengi nengi sibona lapha abafo bebanjwa kuma-airports lapha abanye bazivaye banjwa sebedlule kwawethu ama-airports. I-airport siyakwazi le-tight security kodwa-ke sike sezwa abanye besiyabanjwa e-South Africa bese sizibuza ukuthi kade babe bedlule njani. So i-smuggling yiyo eyinkinga ikakhulu kulezi ezenziwayo. Ngaphose ngithi yikho okudingakalayo nje i-accountability yama-minerals lenzuzo etholakala nxa kuthengiswe lawo ma-minerals yiyo eswelakala kuleli lizwe. Otherwise i-US dollar iqondile kakhulu ukuthi silisebenzise kwelakithi.
Kungani usithi kumele kusetshenziswe i-dollar leMelika, ungachasisa?
Engingathi yibuhle be-US dollar kankomo njalo ngicebise uhulumende ukuthi akuswelakali ukuthi abantu bahole ama-thousands lama-thousands bathwale imali eningi kakhulu ezambeni nxa kuphela inyanga. Ama-salaries angabekwa kuyona le nje i-500 ekhale ngama-CCV7 kakhulu ama-teachers lama-nurse 500 nje zwi. Sike sakwenza sidlule kikho lokho. Okudingakalayo nje i-financial discipline, uhulumende akhathe ama-foreign trips asebenze imali kuma-social ministries ayiwaqakathekileyo kanye lakuma-social services ama-public utilities njengamagetsi, njengamanzi, njengokulungisa imigwaqo. Yikho laphana okumele i-US dollar isebenze khona. Ungasincedisa kakhulu futhi nxa sithenga impahla eziswelakalayo kumbe ngithi ama-raw materials sisebenzisa i-US dollar. Uzathola ukuthi-ke sizakwenelisa ukuthi sithenge lezo mpahla ngenxa yokubana siyabe thina sile mali elesisindo. Obunye ubuhle bayo yibona obenzisanda ngokutsho nje isisindo. Lilesisindo-ke i-US dollar ayiluzi i-value masinyane nje njengale yakithi ephose ithi nyanga zonke kumbe ngenyanga eyodwa iyakwanisa ukuthi itshintshe i-value phose kane kumbe kahlanu. Ubuhle kube-US dollar futhi ikubana kuma-budget processes uyakwanisa ukwenza eyakho i-protection kumbe ngithi ama-companies akwanisa ukwenza i-budget eyomnyaka wonke bengelakwesabela ukuthi-ke imali izalahlekelwa isisindo. Okunye okuhle nge-US dollar ukuthi iya-attract-a ye-investment ngenxa yokuthi le-value uzathola ukuthi abantu abaningi i-US dollar bayalilandela kakhulu. Sebengabuya bazehlanyela amakampani besenzela ukuthi bazuze i-US dollar. Lilungile i-US dollar ngoba noma sesikhangela ama-pensioners uzathola ukuthi umuntu lanxanje eziphiwela i-100 and something kusiya ku-$200 ekupheleni kwenyanga iyakwanisa ukuthi yenelise ukuthi ahlanganise inswelo zakhe kusiyaphutha inyanga.